ama-doctor la ama-doctor ema-government institutions abantu abayenza umsebenzi onzima kakhulu abantu bayagula kulezi suku kule mkhuhlane eminingi kulabo ibhola lani you name it abantu laba bayasacrifice ukuthi kona bayenza umsebenzi baphilise abantu uhulumende abe seyekele ukubaholisa khathesi uhulumende ubhizi i-congress babhizi ngokukampena ngento ezingelamsebenzi nxa kuzathiwa udoctor ahole imali $800 imali etholakala umuntu odingisa ama-airtime kuyini khonokho thina njengabantu abaphila ngezibhedlela vele asithi ngabayekele lokusebenza kwakhona khonokho until ugovernment esebanikile imali eyenza ukuthi khona baphile
ye mase sikhangela njalo ubona ngazani-ke eHarare kuzayenzakalani khonapho nxa kodokotela lawo bengasebenzi
kutho ukuthi khona abantu bayafa yikufa kwabantu kaphesi imagine ukuthi khona imigwaqo yalapha mivi imota ziyeza ama-accident on a daily basis umuntu angahamba elimele udoktor ikustrike kuyayenziwa njani khonapho umuntu uyafa engafanelanga ukuthi afe
ezingathi okunye okubhekane lozulu khona ngapho nxa kuwukuthi kunje kungabe kuyini sikhuluma lapha ngezempilakahle
ezempilakahle zimbi la so kathesi nxa kuyikuthi khona ama-doctors bengahambi emsebenzini khona kuvele kukubi akula ama-glovos akulani akula into ekhona ezibhedlela lapha yi-fast track eyokufa kwabantu kona ezibhedlela kwangikhona ungahamba kathesi koba Harare hospital silezihlobo ezifileyo e-Harare hospital silezihlobo ezifileyo eparire enyaka uyafika uhlale ku-qu 10 hours ungazange ubonakale kudoktor udoktor yaze abuye umuntu sefile sebethatha umuntu beyafake kumojasi kathesi nxa ukuthi kona udoktor usehambe kustrike isivini we umumo wempilo lapha e-Harare uvele muvi okunye okumangalisayo iministry ye-health ufuzela babageze bephakamisa ubuso into esiyifunayo thina yikuthi khona ama-doctors laba abakustrike bengayi kustrike kambe ungathi wena umuntu ohlala nezihlobo zakhe umuntu ohlala nabantu abakhe umnike one room engu-doctor bona banama-rooms amanye nami izintsha